Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 5 kuNkwekwezi 2024 ngoKips Dube. Endabeni zethu namhlanje.
Umuntu vele abe ufuna ukukhulumela kubi ngelizwe lakhe kuyabe kuyini, kubangelwa kuyini. Akumelanga akhulume kubi ngelizwe lakho ngoba yilo lo dolari, kumele ukhulume ngokulakha.
Kulabantu asebephanyeke edalele High Court becela ukuba kuhlolisiswe isiga somthetho we-Criminal Law Codification and Reform Act ovimba abeZimbabwe ukuba bakhulume lamanye amazwe ngezijeziso zenotho.
Uma ngihlangana lo muntu kumbe ngweVenezuela abe sesixoxa ngokuthi alina liphila njani, kanti laphile ngathi lizinyamazana, kini kwenzakalani? Kube sekuthiwa licala ukuthi kumele ngikotshwe.
Kodwa abaphikisayo bavumelana lokwenziwa ngabafuna kuhlolisiswe umthetho lo. Salethulele zamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Kulabantu ababili ababambisana lenhlanganiso ezimeleyo abacela ukuba idalele High Court lilawule ngesinye isiga somthetho we-Criminal Law Codification and Reform Act esithi kumele kujeziswe abeZimbabwe abakhulumisana lezizalwane zakwamanye amazwe ngokufakela ilizwe leli isijeziso zenotho lokunye. Intathele zindaba umnumzana Valentine Maphonga loBaita Moyo Mozulu ababambisana leVeritas bafisa njalo ukuba kuhlolisiswe isigwebo esifakwelwa labo abephula umthetho lo abalakho ukugwetshelwa ukulengiswa. Bathi esinye isiga somthetho lo kasikho emthethweni ngoba sivimba abeZimbabwe ukuba bexoxisane labo abanye amazwe ngendaba ezitshiyeneyo langezijeziso zenotho. Unkosikazi Virginia Mabhiza okhokhela uhlangothi lwezemithetho ole Attorney General's Office uthe kakaphiwa amaphepha ahambelana lodaba lolu. Ukuze sihlaziye okudingwa ngabudaba ngalaba abaphanyeke udaba lolu emthethwandaba, sixoxe lo mnumzana Joseph Juma ofundela ukuba ligqweda njalo umele iphilandaba jabalala edalele ephalamende ekubandla leZANU-P F.
Umuntu vele abe ufuna ukukhulumela kubi ngelizwe lakhe kuyabe kuyini, kubangelwa kuyini. Akumelanga akhulume kubi ngelizwe lakho ngoba yilo lo dolari, kumele ukhulume ngokulakha.
Ngodaba lwama-sanctions kumbe umuntu ezethi nxa kunjalo ngcono phela kufakwe izijeziso zenotho, abantu bafakelwe bolabo ukuthi babephula umthetho kumbe bavimbe ezokhetho.
Okungalunganga yikuthi umuntu akhulume ngokufuna ukucelela ama-sanctions elizweni leZimbabwe. Kuyabe kufuna ukuthi wona ukhulume ngokuthi kona uvikele njani ilizwe lakho ukuthi lingafakwe ezijezisweni njengazona lezo. Yikho kubalulekile khonokho, yikho kumele kwenziwe ngumuntu othanda ilizwe lakhe.
Kodwa kulesinye isikhathi phela golide esibona ukuthi umuntu uyasesondile ukuthi akuyenziwa phela lokhu bajeziswa abantu lakho. Kuyabe ungaqondanga khonokho.
Funda ukuthula uqale ube right, usukhuluma usho right ngoba isikhathi eziningi sikhuluma nxa sithukuthele ugcina usuphamanisa usenza into ongasoziphinde uyibisele futhi. So njengoba ngisisho mina, akula muntu elizwe lakithi eZimbabwe la omele abone ngantu ulelungilo elokuthi afuna ukuthi iZimbabwe ijeziswe. Ungabona umuntu onjalo ukuthi uzivele hhayi kule nkinga khonapho.
Umthetho wokuthi nxa ungawona bakuthole ulecala babesebekugweba kuze ulengiswa phela kuthiwa hhayi uwenze icala inkalakatha kwaphaka lokuthi ubulala umuntu kumbe kade uzama ukugenqula uhulumende. Kodwa vele akuhambelani lokhu, kumele kususwe lokhu.
Umongameli wethu he has been advocating ukubana kususwe isigwebo sokubulala umuntu. So leso sigwebo leso mbona ngata phalamini kathesi so sikhuluma izaba le-public hearing ekukhonisa udaba lololana sikhangelele ukubana into ye-death penalty isuswe ingasabi khona. kodwa ke umuntu ofuna ubalizwe lakhe elijeziswe ngama-sanction lezinto ezinjalo vele asuke umuntu omele ahlale phakathi emphakathini wabantu umuntu vele olungelela ukuthi ahlale ele kuphela kodwa i-death penalty hayi umongameli layo ukhanya uyalwisa sekuthi yona ikhishwe ngayilunganga.
Lo ngumnumzana Joseph Juma ofundela ukuba ligqwetha njalo omele iphelandaba jabalala edala lephalamende ekubandla leZANU PF wexoxa lestudio 7 ekoBulawayo. Sixoxe njalo lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance.
Ngibona kuyinto eqondileyo ukuthi bakuveze khona lokho njalo kuzaba yinto yokubonisa izigwenxa zikahulumende
kodwa lapho elikhona khonapho e-South Africa lapho osebenza khona uyesaba yini ukuthi ukhulume leziphathamandla zikahulumende kumbe abanye abantu likhulume ngezombangazwe kwezimbabwe
asesabi lutho bakudube nxa sisemsebenzini kwesikhathi kumbe yilantshi khonaphana sizathatha i-ANC siyicazulule siyibeke laphana sithathe i-EFF senza okufana sithathe DA futhi angeke kuze uthole kumbe sesizondana emsebenzini ukuthi sikhulumeni ngalokho labo baza kuxoxa ukuthi khona kade kulesikhathi sikamgabe bathi indaba ekamgabe lo sekhona liyabehlula lebizo lakho kulibiza abaphonguto sekhona so yinto eSouth Africa nxa kuthiwa khona umuntu ukhululekile yikho khona lokho engicabanga ukuthi impi yenkululeko yayilwelwa into ezifana lazo yalezi hhayi lokhu okweZimbabwe ukuthiwa kumele ungaxoxi lomunye umuntu khonapha nxa ngihlangana lo muntu kumbe ngowe-Venezuela abe sesixoxa ngokuthi lina liphila njani kanti laphile engathi lizinyamazana kini kwenzakalani kube sekuthiwa licala ukuthi kumele ngikotshwe antsho abona kuyatshengisa kanti vele kasikakhuli ngokwezombusazwe kasikakhuli ngokwezomnotho asikakhuli ngokobuntu nje kuphela kuyinto edanisayo kakhulu ukuthi after having independence over 40 years kodwa lokho sisacaba ngendlela engathi ubuchopho bethu bubuhlungu ngalindlela kuyayangisa kakhulu lokho
kwenza kuyini ukuthi kube lemthethweni
imithetho enje babudube ikotshwa kuSmith uSmith futhi azabe ngcono babe busy besithi ngakube lama sanctions izani yona le ngesikhathi sikaSmith kabazange bakulawa so ke uyabona ukuthi lapho sikhona nguntando kayiphikiswa abantu laba bathe bekhipha uSmith basebekopa ukuthi hawe izigwenxa zikaSmith zimnandi lati sihambe ngazo bechama abataka Smith nalawana lokho esisi iZimbabwe ilokhu ingakakhululeki yikho khonoko kutshengisa ukuthi ayikakhululeki akukhulumeki kakulati lokuzeni imedia ivaliwe yonke into and ihistory will judge these people kumele ukuthi bengabanye abantu ngicabanga ukuthi kuyimi bengingayangeka ukuthi kanti kuhistory kuzatwilize leli lathola independence 40 years kodwa kungavunyelwa ukuthi umuntu asole into e-wrong nxa kulama sanctions why should we not be able ukuthi kulume ngawo ukuthi alethwe yini asihlupa njani angakhitshwa njani kumele sithule kuphela sivale umlomo sibe izimumu akusebenzi okuyinto lokho kutsho ukuthi bazasibulala sonke basivalele sonke ilizwe lonke lwanele uyikubusa bani kona lokho yikukhokhela bani abantu khonokho lokhu kuyayangisa lokhu babudube lokukhuluma ngakho kuyasiyangisa yikuthi ayikho into esingayenza very embarrassing.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ngunobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance wexoxa le studio 7 ezijohannesburg kwele south africa. Singangeni kwisigaba esilandelayo sike sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abamele ele-israyeli ehamas baqhuba umhlangano wokuzama ukuba amacelela amise impi yaqhamuka nyakenye njalo kukhululwe abathunjwa ihamas ngesikhathi esifanayo. Kubikwa ukuba ele-Israyeli selibulele abantu abedlula inkulungwane ezingamajumi amathathu lasilane 34,900. Ele-Ukraine lithi ele-Russia selibhidlize idolobho elisesabelweni seDonetsk ebeliphethwe libutho lakulelo lizwe. Lithi ele-Russia lizama ngamandla wonke ukuhluthuna indawo eziningi. So isikhathi sezamasiko.
Sigcina amasiko wethu.
Kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhlanje sixoxa lomnzana Mavela Sidube, ingcwethi kwezamasiko esintu.
Salubonani balaleli emakhaya. Lona nguMavela Sidube, umkhokheli ozalwa intombi yakwaNdlovu, uMagajeni kuyabenyathi. ubaba kungudu kumthembo zithembayo. Namhlanje ngithe ngizothanda ba sixoxe kakhulu ngesimo sezulu ukuthi kanti endulo okhokho bethu bebesenza kanjani ukuze izulu line, ngoba sibona namhlanje ezweni lakithi alikho izulu, alini izulu. Abantu abaningi bayazibuza ukuthi kungabe kuyindlala na. Ikanti-ke mina ngithema ngikubhekisisa ngikhangela, ngiyakhangela ukuthi ha-a kanti okhokho endulo bebesenza kanjani. Konke lokhu kuhambisana lesiko, kusesikweni lakithi singabantu abamnyama ukuthi bekusiyubiwa emtolo. Ngingakhumbula kakhulu bakwazi ogogo nabomkhulu ukuthi bekuyiwe emtolo kuhambe kuyocela izulu, kodwa namhlanje silulutsha asisakwazi konke lokho.
Singathi kwenziwa yini konke lokho Dube?
Ngenxa yokuthi sesawalahla la masiko, izulu kalifani. Bekuyiwe enjelele kuthiwa kuyocela izulu, zifike zitshaye khala ingungu, begide amahosana, begide makugidiwe, besuke enjelele izulu liyona, kodwa namhlanje akusayiwe enjelele. Bekuhanjwa mdala abantu abadala kuyeklinwa izihlahla lezi ezatshaywa lizulu, kusathiwa inkosazana. Bekwaziwa ukuthi ziyahanja amathambo wonke lababamba begamula izihlahla lezi zitshiswe igama liklinwe, kucentwe lapha kube kuhle, kudojwa amathambo eyingcekeza yonke esedangeni. Kuhanjwe kuyecela izulu, izulu line, kodwa namhlanje alikho. Abantu bayafa indlala ngisalijahe lisacathulayo, bengicela ngoba lilalele ukuthi asikeni sikhangele ukuthi kambe kungakonakelephi. Singabantu abamsuntu, abantu abamnyama, silahlile amasiko. Namhlanje izulu asisalicele, asisakwazi nokuthi kuyacela izulu. Bakuphi ogogo bebehamba besiye njelele? Bakuphi abadala bebehamba besiye njelele bayocela izulu? Namhlanje izulu kalini? Kasiboni lutho, indlala nje kuphela, sibuzana ngapha nangapha. Kodwa kudala bekusenziwa isintu, izulu line, konakelephi sizwe esimnyama, sizwe esikhethekileyo?
Ufisa ukuba kwenziweni?
Mina benginesicelo bantu abadala ukuthi kasike sibhekene emva, ukuthi emva bekusenziwa kanjani, kuphilwa kanjani. Isintu sakithi sisilahlile singabantu abamnyama. Phela singathi sicabanga ukuthi hayi sifulathelwe, sithi uNkulunkulu akasibizwa, kathi hayi thina kumele silungise indlela zethu. Kuyafana nomntwana ofuna ibhali test kodwa angarivayizanga, kodwa lomntwana ebe engafundanga. Namhlanje siyi-youth, silulutsha, asisakwazi konke lokho. Isintu sethu silahlekile, asiseli isintu thina ngenxa yokuthi sesigxile entweni ezintsha, into esazilethelwayo ekubeni sikhohlwe thina indlela zethu. Benginesicelo bantu abadala ukuthi asike sibuyeleni izulu, silicele kuyiwe njelele, ihlonitshwe njelele. Kudala bekulezi zinto ezimamanzi kodwa namhlanje azibekho.
Lo ngumnumzana Mavela Sidube, ingcwethi kwezamasiko esintu. Siyabonga kakhulu Dube, ungadinwa lakusasa.
Khangele ezinye ezisiyowagcina amasiko wakhangele amanyama bayawagcina amasiko wakho.
Okwamanje soke isikhathi sezokholo lesu Kristu silontungamele inkomo.
Lamukela kuhlelo fuselela umoya. Igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje silomfundisi useNisibanda.
Bemfuna ukuba siqhubeke phambili sixoxa ngendaba yezithelo zikamoya. Lapho uPaulu uyakhuluma labaseGalatiya, yena lapha sibona ukuthi uPaulu wayekhuluma labaseGalatiya ukuthi base bebuyele ngemuva kulokuthi baphile ngaphansi komusa kaNkulunkulu. Base befuna ukuthi bebuyele becabanga ukuthi ukwenza izinto lokulandelela imithetho thetho ehlukeneyo yikho kuzayenza ukuba babe mazi uNkulunkulu ngcono. Kodwa uPaulu wayelapha ebachazisela ukuba wayebalethela ivangeli lomusa, ngakho-ke akumelanga babuyele ngemuva. Kodwa sihlangana labo kuchapter 5 la Galatia chapter 5 verse 16 uPaul uthi yena ngakho ngithi philane ngomoya kani ukuthokozisa izinkanuko zenu zenyama ngoba imvelo yesono ikhanuka okuphambene lomoya lomoya ufuna okuphambene lemvelo yesono kuyaphikisana ukuze lingenzi elikuthandayo kodwa nxa likhokhelwa ngumoya kalikho ngaphansi komthetho ngakho ke kutshona kulombuzo abantu abaningi abala ukuthi kambe kuyenzeka yini ukuthi umuntu aphile engekho phakathi kwesono phakathi komhlaba lo onzima kangaka uPaul lapha mbona kuvesi le uyachasisa into eqakathekileyo ukuba kuyini okwenza ukuthi umuntu ijaha kumbe intombi likwanisa ukumelana lesono uPaul uthi yena nxa liphila ngaphansi kukamoya kalikuthokozisa izinkanuko zenu zenyama kutsho ukuthi into eqakathekileyo yikuba abantu okokuqala bavumele ukuba umoya kathixo lo Jesu abe phakathi kwenhliziyo yakho abe nguye obusayo abe nguye okuphakamisayo empilweni yakho ukuze ube mazi uNkulunkulu sinanzelela ukuthi livikesi eledlulileyo besikhuluma ukuthi nxa sukwenzile lokho kuba lezithelo eziba khona empilweni yakho ezikhithwa ibudlelwane bakho lo uNkulunkulu lokuba uJesu wena uxhumeke kuye uJesu uthi yena mina ngilivini yilo lalo lugatsha olukimi luba lezithelo ngakho wena nxa ugatsha lakho lukuJesu kulezithelo eziqakathekileyo kumele ziphume kuwe ngakho siyabona ukuthi esinye isithelo esiba khona yikuzithiba lapho uPaul uyakhuluma ngokuthi izithelo eziba khona kuba lokulunga kulokuthembeka kulobunene kulokuzithiba kulothando kulokuthokoza kulokuthula kulokubekezela ngakho ke kutsho ukuthi nxa wena umoya kaNkulunkulu uphila phakathi kwempilo yakho njalo lezithelo ezivela kuJesu enye into eqakathekile esinye isithelo zabalaso yikuzithiba kutsho ukuthi lapha ke uyabukwanisa ukuzibamba ungabuswa inyama yakho njalo siyananzelela ukuthi uPaul lapha uyakhuluma ngokuthi ezintweni ezinje akulamthetho kutsho ukuthi awuzithibi ngenxa yokuthi kulomthetho okuncedisayo awuzithibi ngenxa yokuthi ulandelela umthetho kodwa uyazithiba ngenxa yokuthi umoya oyingcwele ukhipha izithelo zawo phakathi kwakho senanzelela ukuthi okunye okuba khona yikulunga lokuthembeka ngakho kulivika isigqiba lendaba yezithelo ngifuna ukukhuthaza ukuthi kuyakwanise ukuba umuntu aphile impilo ethokozisa uNkulunkulu
akuyiphethe mfundisi
asithandazeni baba ngegama likaJesu sizileta phambi kwakho moya engcwele ukuba kube ngobusayo kube nguwe njalo empilweni zethu osisizayo ukuba sibe lezithelo izithelo zokuzithiba izithelo zokubekezela izithelo zothando ukuze ubufakazi bokuba uJesu uyaphila empilweni yethu kube khona egama likaJesu siyathandaza amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda siyani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo lilami untungami linkumo
yes siyabonga kakhulu untungami linkumo sike sizwe ezabatsha
Siyalambulela kusigaba sabatsha igama lami nguTabo Kancube namuhla sixoxa noNkosazana Patience Siramba omunye wabakhokheli bohlelo lwewozi Biz Innovator olufundisa abatsha amabhizimusi
Sina siyathaba ngoba nxa senza ama-training wethu awe-Biz Innovator si-emphasize ukufundisa abantu ukuthi bakwanise ukukhuluma ngokwama-business abo for instance ukuthi umuntu engakubuza ukuthi kanti wena Patience ungenza okwani kumele ukwanise ukukhuluma ngokuzithoba ukwazi ukuthi uyakukhuluma ngokwani so abanye bethu abatsha esibafundisileyo ukuthi bakwanise ukukhuluma ngokwama-business abo omunye wakhona sayenza futhi ama-pitch competition lawo ukuthi abantu ba bakhulume ngokwama-business wabo omunye wethu wathola i-number 3 and then kathesi sethaba ukuthi wa-invite ukuthi ahambe ayophitha JCI last week. Omunye wabo wathola enye investment through Empower Bank. Omunye wama participants esu wakwazi ukuthenga i-industrial sewing machine. So sabe sifuna ukuthi into ezinjengalezizo esikwazi ukuthi abatsha bahambelele phambili ngamabhizinisi abo.
Sibona liqhubekela phambili likhuthaza ukuthi abatsha bebhalise ukuthi bathole usizo phansi kwe-Biz Innovator. Bona bamukela njani uhlelo lolu abatsha?
Sibona njengathi bayathaba kakhulu ngoba abanye bangikhona nxa siqalisa i-training yakhona first day baye bengawazi ukuthi baye be-blend uyabe ewathi yena uthunga okwamabhethi ukuthi awathengise ngaphi akuhambise njani uyabe engela lwazi lokuthi ahambe njani. So saqalisa i-first training sayenza e-Harare sayenza i-Intare Gqeru Bulawayo. So from 6 to 6 to 7 ukuthi ama applications ethu ayaba maningi ngokuhamba kwesikhathi. And then sometimes like katesisiya advertiser online sibona ukuthi kuya labantu abaningi afuna ukuthi bangene. Asiyabona ukuthi abanye bengafunda bayahamba bayetshela abanye endlini. Uzaza umuntu sekende futhi kanti ngingabuya yini lo mngani wami. Asiyabo so khona okokuthengisa ukuthi abantu bayathaba and kuyabasebenzela esibafundisa kwakhona. And even i-networking yabo bona njengama-patterns siyabona ukuthi kuyanceda. Abanye ababili bona bakwanisa ukubambana ukuthi bayenze any project. Yizo izinto eziyabe sifuna ukuthi abantu bayenze.
Isilikhangelele ukuthi uhlelo lolu luzaqhubekela phambili okwesikhathi esinganani. Kungabe kulabanye abafisa labo ukuthi bangene kulolu hlelo bezisaba ukuthi lungaba seluphela?
Unfortunately, i-grant yethu ayikwazi ukuthi iyenze amasizo ayi-4 kuphela and sesiphelile. So ngathi sesiphelele online program ukuthi sesifundise abanye abatsha. Kodwa sina sithi since i-program yakhona induza ama-mentors. So abantu bazaqhubeka phambili bekhuluma ngama-mentors abo and then thina la sesikhethi ama-WhatsApp groups ukuthi sibe siqhubeka phambili njalo ukuthi sibe sibakhuthaza sibanike enye ama-opportunities ukuthi singazwa ukuthi thole funding ngapha abantu bazakwazi ukuhamba bayoyidinga. But owakathi sizagcina nge-online program sezathwena abantu abayi-300.
Kulabanye abangabe belalele befuna ukuthi labo bangene kulolu hlelo bengangena njani?
So kathesi ngahamba kuma-Facebook page ethu i-Biz Innovator, i-LinkedIn Biz Innovator kumbe i-website kule open application kathesi. Kodwa ukuthi ungene kule i-application kumele ube ne-business idea ezwakalayo kumbe an-existing business ezwakalayo and sifuna ukuthi ube ne-data ngoba le izabe siyenza online.
Kusigaba sabatsha namhlanje besixoxa noNkosazana Patience Siramba, omunye wabakhokheli bohlelo lwe-WOZ Biz Innovator olufundisa abatsha amabhizimusi. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTabo Kancube.
Yes, Tabo kakhulu-ke Tabo Kancube ungadinelwa kusasa. Wezemidlalo ezathisa sibanda usethulela impumela yemidlalo yengubhu edlalwe namhla kusigaba sekhasilaga Premier Soccer League.
Impumela yemidlalo ye-Premier Soccer League edlalwe namhlanje, Arnold Mover 0, Highlander 0, Caps United 3, Wange 0, Chequered Pirates 1, Simba Bora 2. Izolo ke iBikita Minerals 1, Itel 1-1, Chicken Inn 0, Dynamo 0, FC Platinum 1, Kuti Greenfield 0, Herentals 1, Yata 0, Ngezi Platinum 1, Plower Chiefs 0, ZPC Kariba 0, Manika Diamonds 2, Eskom Nopanengalani Giyosu Mkomelo, Abafana by Highlanders Bale 10, Games Guganti 19 points, Le Manika Diamonds Le 10 Games 19 points, Simba Bore Le 10 Games 17 points, Chicken Inn 10 Games 16 points. Kukanti kabafana betano musluge benga pansi. Esi natike bottom half ye Premier Soccer League Zimbabwe.
Nako kunye okweze midlalo. Akasizwe njalo ezo chisa sbanda. Ixoxa lo Douglas Mloyi. Okwadlala umdlalo wenguqu. Yoqembu le Highlanders.
Wathula umculo olodumula mumajavana wathi kuleli lizwe sake sashayina. Waphinda wathi ithila moya elamathambo. Ngabe dlala njalo Douglas British Mloyi. Kambe ke udlala kanjani? Konke lokhu kuyikuthi uBritish wadlala ibhola ezingeni eliphezulu. Wazalwa koBulawayo, wafunda khona, waqala ukudlala ibhola esemncane. Esafunda pho waqala njani ke ukudlala ibhola leHighlanders?
Bathi uResourceside ngangu 1972. 1973 ngoba kwakule reserve league and then 1974 ikuba bangela khona first from there hayi
ukuthi British kwavela la
lotisha ukuthi ngubhule wayengurefu wathi wena complexion yakho le accent yakho hayi British vele even the type of play yakho hayi ngubritish so ikhonapho nahlela kukhula khona ibizo
ubritish wayengumvimbi kwiqembu lamahlolanyama wayethakazelela kudlala lobani pho emuva
baningi because mina ngingena phela kukwaya le ndaza was the youngest player and then ngiretire ngakhathi ngi-oldest player so uyazi vele amalokozana kona athiyeni tori zingadlala la yesi but I enjoyed the kakhulu yilo one yilo zanda hayi kakhulu khona phesenisiya retire sona sisengindabo zanda
abasekeli bebhosi babesithi-ke vala ngebhethu daki ngesikhathi edlala i-Highlanders ngoba esaziwa edlala ngezembuqu ezingeni eliphezulu wakwenza njani-ke lokhu mloyi
akhona ukukhuma iqiniso nanake esinikele kutrike hayi ama-strikers ayekhona sibe they were dangerous ansuusongakuthi ngithi low hayi kwakunzima so nangangizinikela njeukuthi hayi wot try and shut them out kwasala i-leagi nje kuphela yodwa i-leagi le yasalayo kuphela ithi i-rosebon ithibuko hayi thibuko sokungani ngeyethu kwasokumele nje basiningi njeukuthi hayi thathane castle cup izifa castle cup yayi-castle cup ngeni but yagcina sithiwa i-zifa cup o-independence labo
umloyo esekhumule ijoko wafundela ukuqeqesha abadlali benguqu
ngathi ngiritaya vele bahle bathi ngona ungena ukukhotsha rights and thethe kama-certificates lawa asokuthiwa khona wo-right ngona uye kuma-lower division ngahamba kuma-lower division sfuthi ngachova right ukuthi lami ngithole i-experience mbayimbayi hayi ngasobe ngifakeke okwayela endazeni assistant coach ngaba ngu-assistant kukamadinda
ubritish uthi abadlali bakudala ngesikhathi sakhe lakulezi nsuku abasafani ngoba bakulezi nsuku abaqinanga
angikhulumeli ukuthi asipose ngadlala but there is a big difference le difference yikuthi na one awuthi ngiqale ngokuthi la bafana ngathi sibadlalele imali thina it was all about i-passion right abaqinanga because lokudla bakudlala thina sidlala sasesiphekile sithiwa sisiphekele isitshwala esiyifuna right ufanele ukuthi sasiqinile ukudlula abafana malabaudlala laboright
abantu bahlabake badlala ibhoso kumele kube yibo abakhwatha isikhundla kuqembu le-Highlanders ubona njani ke lokhu mloyi
kunzima in the sense yokuthi ha ukuze ungene laphana ya ungene laphana phela sokumele ube le mali manje thina singonjwada silalutho but you are trying lokuze siyefika khona pana angazi into sizafika siyakubeke unkulunkulu lokuthi hayi siyefika rathi phezulu khona ngayo
ubritish Douglas Mloyi uthi uzathembela enkosini ukuthi ngolunye usuku uzaphatha iqembu le-Highlanders kumbe aphiwe isikhundla sokuthi aqeqeshe okwamanje kenzi lutho kwezemidlalo wenguqu ngiyimane studio 7 ngisebhabhapul stadium kobulawayo igama lami nguyezu jesus ban
ye kwamanje sike sizwe linabalaleli be-studio 7
sabonani studio 7 ani bonke balandeli be-studio 7 yalizimelela lani basakazi sila ngobhusi umoya ngikhuluma ngusejoseje ngokuhlala ngokusebenza ekhaya ngibuya ufanza mina into engikhathaza kakhulu lugaba lwamatisha ezimbabwe thina sokungazathi kuzicala phela ukufundisa ezimbabwe right kufundwani ma kunjathi esizikolo ma zivula sebeqalile futhi sokukhalala thina abantwana athe sibungiselele sibhadale yonke into athe sawulamali awuzisentu ubungiselele abantwana bantu sizo zokuthiwa uthitha ngababhadali kanti kufundwani vele akuyekile phezu njalo lae lezi zakhamuzi zibhoti izandla ziyazithuliyela kathi imali thina siyikhiphapha ebeke sibhadalele izihayi lesi sokuthumathi lae ndikubhekile matisha lani hayi le zakhamuzi azilincedisi iyadungisela ukuthi ublame ubani thina esifundisayo into sesisendleni kathi ukuthi liyale konke yoku okuyizigi zonkona loku kusizayo nako sokubulala futhi ufundi abantwana ukuthi izigi zonkona loku hayi bahlupheke ezimbabwe bantu bathi sawonani kati hayi yindaba ibuhlungu ma
selibonani studio 7 linjani hayi thina siyaphila ungolobu sefolos sicela phela thike ungenele phela isibona kathi kwenzakalani ngoba umbuso lo osithwalise ezima abantu bathele ezima. kulamgwaqo ungabheka mawusuke epolisi yako Bulawayo ayi kumagodigodi lisithumele egovernment isilungisele umgwaqo.
Yes,
ngibonga
kakhulu Oliver Lisanga injabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube, sibonga kakhulu kwenkathi lisenzela khona namhlanje lilale
lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
lilale
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.